Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazo muhle ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Abo zihlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba ze Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazihlola ukhetho eZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lintatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalithumi lani 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwemibiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa lalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukene zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters to exercise their civic
iSadic ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhla ka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcithi ecubungula ezombusazo omnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe ngukhulumende ophila kuhle lamanye ama ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngokubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lathi hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungeleza umbusazo omnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
ISADC ithi layo kayisoze ithathe icele, isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu kweviki ezayo. Ukuza kwiCommonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe akawabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003. Amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhla ka-29 Ncwabakazi. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kakhulumende ngokukhulunywe yile amaqula awe-SADC le-Commonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. iStudio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le into esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakweleSouth Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube usole kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi, kubi lokho okwenzakaleyo. Utshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle. Kulo muntu obuleweyo eGrandview, kubantu batshaywa emakhaya, batshaywa abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile, ungenile emakhaya, ungenile not only eMashonaland, ungenile lemajebeleleni, uhambe ePlumtree yabona ukuthi ukhona. So bayasaba, abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo, njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu. Lokho ukubona njani?
Lokho vele sibonile ukuthi khona uza kwenzakala, ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalists abathethe eSouth Africa abanye bangikhona bangasebenziyo vele kumedia esibaziyo sizithulele. Bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthiye khona eZimbabwe kulungile, kodwa akulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want to be born with the Zagala. Kachas in Kuruma Ninja, except Indura, Ulotula, but Bonabans because it.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha iNew Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba ngerong futhi xa wadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezuke kwegeti hayi ngikubona ngiphansi lapha asiko lokho Ama totalawa tinga asaba, asaba kuda kuka. Iko je, bengavumeli ukuthi ama-journalists angene eZimbabwe. Ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha, i-free and fair election is impossible. Nakathesi sengenile ePindura amapolisa akusegcwele esitudini, abakile, agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona.
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe. Abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TCCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo msekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Agusi thandabuzi tungobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfo wethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwe politics. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula ama-poster bathonisisiwe basejeli kulokho. Kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yiZANU PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe. I-TCCC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa akusimbisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza azalabe bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela uNkulunkulu uyasebenza phela sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa baphonga ukukhangela nje silabantu abatshayiwayo amapholisa aphonga ukukhangela nje sokuphonga ufanana lama-high court lezeki kwinto ndawonye silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi nginga bophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa
umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-TCCC yiwo alwisana wodwa
ngike ngabhodabhoda endaweni zaseNjube lelo bengula ngale ngihlangana sibili labe ZANPF befaka ama posters abo ngabona be TRC labo befaka ama posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think nxa ngaphamansanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo ukukhankasa thina njengeZANPF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uThiwenga nobaba uMohadi lo chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Bofu bonke be former president they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengeZANPF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokaba kuthi free and fair ngakho asifuni kuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonele amalunga awe TRC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo siswetu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga awe TRC kodwa bafake amabizo bechiyene khona pana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona pana so nxa even sokuchisana nama lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANPF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba leze hlakalo yini kubandla leZANPF lapha bangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe TRC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona wakusekethe gudu nxa ngaphamanzi esadabula ama posters ethu senza lokhu lokhu
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF Central Committee ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 Abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa uqeda odubo lwamanzi, ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokitshi kanye lokusilela kwezikolo zikamansipala. Umnumzana Ngqabuto Mpofu webandla leMthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi zinenge induba ababhekane lazo ikakhulu elokitshini leSpice Kop North.
Amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela. La engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge. Umansipala wayiyenza kazange afake amabridge. Indawo yethu yayela amagetsi sase sikhangelele sathembela emasoleni. Lokhu nge amasela asuka azenzela santando kakukho ngisho lo yedwa abotshwayo.
Umnumzana Edgar Ncube uncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change ward 6 eGwanda uduzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamansipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Kwabananzela ukuthi akulasikolo kuward 6. Izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Canetius Nkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kunenge okumele kwenziwe umansipala weGwanda.
Sibe lendlela ezokureyiza irevenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamansipala zihlala zingaholanga ngoba asilandlela zokureyiza irevenue. Instead of ukuenforce imithi yama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi zi-attract abantu abazabuya bezokuzoba lama-firm.
Omnumzana Thulani Moyo ebandla leZANU-PF owakhethwe ngancintiswanga kuwa-2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobha leGwanda ungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mine wadini yami mine wadini yami akumelanga kumele ukukhulumela iGwanda nxa sise council sikhulumela iGwanda ngibumele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besipiscop ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai asiphiwa ngokufana nayo yes asidonse ukufana nayo yes asoze sidonse futhi ukufana nayo yes but umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu eGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngamakhansilazi asebenzisana labantu, kube ngamakhansilazi angela corruption, kube ngamakhansilazi alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngamakhansilazi athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga ekhansilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukusilela kwamanzi, ungatholwa kweziwe ngesikhathi, kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphela ndaba athabalalayo esigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Unkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchazisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP layo usimelayo ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwakweni lathi singavunyela ukuthengisa sitengisa khonapho kungekho emthwetheni.
UCharles Ncube ohlala eTshabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza labantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe lama-project.
Bukanti unkosazana Precious Nkomo wesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadonsa ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazi kamankomo wagcizelwa ngunkosazana Sakhile Ncube ohlala ePhelandaba.
Hayi thina sikhathele sirejistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba loba singaze sivota kulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla leZANU-PF kulindawo unkosazana Cecilia Melody Verenga uthi abantu abavotele inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bePhelanda bachabalala vukani. For 23 years i-opposition ibusa kobulawayo sihamba sisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo akula change abayilethayo. Likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TBC ababili double candidate kulo msekelo wesikhulumelisa leli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo lo nkosazana Soleni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu woqotho.
Mthembisa ukuba ngummeli oza kumela isigaba ngobuqotho e-parliament. Yilo mthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Elakokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke kayi lezi gamba emaningi lamapotholu kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo. Into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bedle phana ngemilomo abasekeli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TBC kuze leZANU-PF ithathe isigaba sePhelandaba bachabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngapha ngaseTshabalala igama langezo Jesus Banda.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi kaMasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likaMandlovu incangebomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elangenkela lokuzala eFort LB Chuma ngizalwa uMalindi Nduna Mshikana. Emculweni ngifike 2017 ngaqala release 2019. Insizwe ezingisizile zizokhula insizwe yasekheza bathi uDlamuva ngingobeza ngakwaZulu emtubatuba ekunjaneni nenkunzi emnyama mfokamdluli nodiliza nodiliza mfokangwenye nodaliqhazela ikhulu ungazanisa ney'nsizwa nje ezingangivokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 0736544 59. Zenze number zasegoli kakhulu. Kutiktok inqwelo likaselo 1, kufacebook inqwelo likaselo ELPT noma inqwelo likaselo Njebomo ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngiyesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kimi nomuxhumana nabantu engisebenzisana nabo ofana no-PM nobani bani. Kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kimi kongikhipha inombolo zazo ongezana.
Suka wensizwa likhohlo likaMandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli izindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le-SADC le-Commonwealth asebefikele eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.